Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo bayakwazi phela ukuthi abantu abase diaspora inengi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izano. Nxa izano zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions balamanga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi sebezamile konke ukumatsha ukusebenzisa dakhi lezi ndlela ezijeneyo ama-sanctions kawahambi sebezama ukusebenzisa abantu abasediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotele izano lezano uyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu abasediaspora izano uyakwazi ukuthi kumele yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezishiyeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe kube lama-polka reforms lama-security sector reforms lamanye nje ama-reforms okumele abe khona yikho kuzakhipha ama-sanctions lokho kunye nje hayi ibugwelegwele nje kucatsha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha?
Nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kungene uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto ngitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aze asizwele sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izano nxa sisiye ekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba sibawondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali leyi idlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphana imali yethu thinesidubekayo esilisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokukholelwa njengenkukhu votelana abanye yikho singakwenza idiaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali langoku-influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi idiaspora voti bekhona.